abe zombusazwe abagoqela abebandla elibusayo eLexano PF bathi bafisa ukuba ngabe iyaphela limpi ngoba isiphazamise abaningi umhlaba wonke jikelele hathi kwele Ukraine kuphela. Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla ebandleni leli ulandisa kabanzi ngalokho.
IRussia layo silabangani bayo asebeyibona ukuthi hayi lapha isiphelelwa ikakhulu iChina leNorth Korea. Zingangenela iChina leNorth Korea lapha entweni leyi kuzagcina sokuphuma into esiyibala sithi yi-Third World War. I-Third World War izakuba khona nxa into leyi ingasabanjwanga kahle. Kodwa-ke okukhona ukuthi kathesi sikhangelele ukuthi nxa mhlawumbe bona oChina bengancedise ekutheni bekuthi kube le-ceasefire kukhulunyiswane ukuqede impi yeRussia. Kodwa-ke okukhona ukuthi njalo ingozi yayo i-Third World War ingalumatha ingaqala noma nini ngalesi sikhathi ngoba vele sokuyingamazwe alwisana lelizwe elililodwa eliyiRussia. IRussia abangani balo bazagcina sebethelela bese kuvuka i-Third World War.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana uStalus Siziba, laye upha umbono webandla lakhe ngalempi.
Thina sakhuluma kakhulu bana thina sikhangelele ukubana umhlaba wonke kube lokuthula ikakhulu ke ubuzwanana phakathi kwamazwe ke aweRussia leUkraine ngenxa yokubana iUnited Nations ilakho sobala okufanele kwenzakale ke uma amazwe amabili ehluphene kungabi lokuzwanana. So thina sibona ngani into eqakathekileyo yikubana ke kube lokukhulumisana ukuze kulungiswe udaba ke lwempi ke eseUkraine leRussia.
Ophatheke kwezokuhlaziya ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera ulandisa ngosekuphazanyiswe yilempi eZimbabwe.
Ngathi mina impi yaseRussia leUkraine iba ngokuthi intengo yamafutha awepetrol ledizel aqonge kakhulu. Lapha eZimbabwe ongela amagesi siyakwazi ukuthi ama-industry amaningi asebenzisa idizel nxa ungela amagesi. So uqonga kwentengo leyo kwenza ukuthi intengo yezinto eziningi kakhulu layo ikhwele.
Ukuqhubeka kwayo limpi ukutshela uthi kubangele ukusilela kwengqoloyi elizweni.
Kwaba lokungatholakali kwengqoloyi lapha eZimbabwe ngenxa yempileyo ngoba siyakwazi ukuthi ingqoloyi eningi esiyisebenzisayo ikakhulu ekulungiseni isinkwa ivela khona ngale eRussia leUkraine. So ukungazwani kwabo kumbe impileyo ibange njalo ukuthi singabi lengqoloyi eneleyo.
Lanxa umphathintambo wezokuthengiselana uDr. Sekhaya Nzenza enganelisanga ukusithumela amazwi akhe, uthi impi le yenze eleZimbabwe ladinga ezinye indlela zokuzinakekela efana lokuzilimela ingqoloyi. Limpi yaphazamisa abafundi beZimbabwe abaningi ababefunda kwele Ukraine ngesikhathi iqala. Iningi labo babefundela ukuba ngodokotela, omanjinela leminye imisebenzi eqakathekileyo. Imizamo yokukhulumisana nalaba bafundi yehlule, oyedwa wabo ongathandanga ukubethwa ngegama loba ukuthathwa amazwi umane wathi sewasuka eUkraine. Lumsakazo kawenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngale impi njengoba umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ethe uphathekile. Kodwa ngomnyaka odluleyo eleZimbabwe livote liphikisa isinqumo se-United Nations sokuthi eleRussia like limiswe ukuba lilunga lale inhlanganiso ngoba kuyilo elahlasela eleUkraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.